UTrump njengomuntu ovele phakathi, ngingathi yena uvele usele 50%. And kodwa-ke ukuthi ngathi nxa kuqasa umjaho uqalisa yena evele sophakathi, ngoba olama imechanism olayo yonke nje kuphakathi. Kodwa sizabona ukuthi uzadlala njani, kodwa kukhanya ngani kusokumphunyula. Abantu be-America kabathabanga. So angibona into kuyamhambela kuhle into eziningi COVID-19 bona laba lawona odlakelweni liqambileyo ukuprotesta kusitsha ama-buildings indawo eziningi kusitsha izakhiwo i-America yonke nje mingenyawo. Angikhole ukuthi umpikitsha afuna ukuthi ube ekubuseni kwakhe ngani kuzamthelelela mbijani. Ya
umongameli Trump yena-ke ubona njani amathuba akhe?
Ya, umnumzane Joe Biden lokhe lethuba sibi lelikhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sama-protest kulodlakelo olungaka abantu bonke bengathakazeleli lokho okwenziwa ngamapholisa ebantwini abansundu. So ngibona ukuthi uBiden la uzangena khonapho uzathola sibili support since ama-Democrats elabantu abamnyama. Kodwa-ke sizabona ukuthi kuyazala nkomo.